bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazimisele bayenza into yabo abayaziyo njalo ngabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshe lezitima lezi zinto eziningi nje sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bebulala amawindi nezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo okuphindezeleyo kulokho bekusenzakala. Bona ibade bejika amatshe izitimba bulala sibili kakhulu. Amawindi ehofisi phose wonke aphelile abantu bacatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapho kade bevele khona siwabona bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sade hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lokudla udlawo kwedlula bonoko asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Kangisoze ngikhulumele ukhuphe kumbe ubhebhe mina ngikwami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kule zinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami usebenzi wami uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kule nto engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMandebeleni South.